I-counseling yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela nokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilharzia kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yi-elephantiasis le mikhuhlane etholakala enhlabathini. UDokotela Khula Muzi Nyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilharzia otholakala emhlabathini, owehemantiasis lowe-lymphatic filariasis ezikolo amakliniki kakhansili.
Umkhuhlane esebe siyikhangele wakathesi mithathu kule kuthiwa yibilharzia esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekugcineni kuphume igazi. Kulomunye okuthiwa yi-soil transmitted helminth esabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulomunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esiyijoyileyo yikuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze imikhuhlane le ingandi ebantwini. Kukhangele ukuthi ngomnyaka ka-2020 kube sekwehlile inani labantu abalemikhuhlane le ngamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini.
Egcizelela amazwi kaNyathi, uMnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka-30 October kusiyafika u-4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane we-bilharzia, lo mkhuhlane otholakala abantwana belama-worms esiswini. Kube njalo lokuthontiselwa kwabantwana ngo-vitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole lolu ncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekhansili yakoBulawayo, uMnumzana Timothy Khuphe, uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu nokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukoBulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane we-bilharzia, lo mkhuhlane wama-worms esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa yi-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba, emakliniki wonke akoBulawayo lasezikolo. Sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either ekliniki laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankasela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, unkosikazi Sitshengisiwe Siziva, uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi bayi-18,000 yona leyana usukhangela nge-population yakoBulawayo ukuthi ithi vele igcina esiku-0.0 something cents per person, okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So yiyo-challenge yokuBulawayo kakhwesha ukuthi imali yakhona yethiwa bathoba bathe sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga lama-partners angasincede sizabe silabo sizaba nomhlangano lapo.
Isakhamizi sakoBulawayo, unkosikazi Minente Hadebe, uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolu lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi ngoba kwesinye isikhathi umntwana angahlatshwa agcine segula kuthiwa efuka ngumthwalo futhi lakithi ngoba sikhumbula kuqala sabe sibhoda sibili besijela kodwa khathi siphonguzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njalo, bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolisi ezingama-200 labantu abedlula inkulungwane ezingama-600,986. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingama-577 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.